Ngenxa sikhangela i-traffic yama-tourists ikakhulu abavela kwamanye amazwe. Ye, hayi bakhona sibili. Kukhanya kule, because traditionally kule period of the year okuba busy khona. And this is the period. But I see bona bana esibakhangeleleyo alibana ilizwe lirana li-operator kuhle. Ngabe sikhuluma amahotela lamaloji wonke egcwele pam-pam.
Manje bona labo abazayo bevela kwamanye amazwe abafiki bethwala nzima ngendubo zona lezo ezokusilela kwemali lokunye okunjalo.
Abantu sebezicabangela ukuthi amanye ama-companies seze avuma ukuthatha i-US yona ngwayo. And sokule bureau de change evuliweyo eVictoria Falls. Ungaya khona ngale uvama ukuthola ama-tourists belayinile bezama ukuthi betshintshe imali bekwanise ukuthenga ema-shop. But in all earnest, abantu abavela kwamanye amazwe bathwele nzima in terms of ukuthola imali yokuthi zisebenzise nxa beselizwe lethu.
Sizwa kuthiwa abanye sebeze bekhethe ukuyahlala eZambia bengena nje eZimbabwe ukuzobukela nje impophoma zamanzi ayifolozi. Kuliqiniso yini lo?
Kuliqiniso sibile elipheleleyo nxa ukhangela ama-numbers abantu ababebuya ukuzobukela impophoma zamanzi labantu kumbe i-occupants esilayo emahoteleni ethu ngangapha kwele Zimbabwe. Kulo mahluko kule difference enkulu kakhulu okutshengisela ukuthi iningi labo liyacrossa nje befuna ukuzozilibazisa ngapha on the Zimbabwean side. Bangaqeda khonokho sebecapha besiya spenda enye imali eningi kwangale eZambia. Yikho lapha abalala khona, yikho lapha abaspenda khona imali eningi. So into le kumele ilungisiswe, but ngendlela esikhangele ngayo i-government esilayo okwakathesi ayila ngitsho i-clue kumbe i-idea yokuthi into lezi zilungiswa njani.
Nxa sikhangele abantu beZimbabwe abahlala eZimbabwe bakhona yini ababuya bezobukela impophoma zamanzi njengalokhu kade kwenzakala kweminye iminyaka?
AmaZimbabweans ama-numbers abantu abale capacity yokuthi bevakashele ezinye indawo zeZimbabwe kuzozilibazisa kumbe kuzobona ama-falls siyehle kakhulu ngenxa yokuthi one, i-price kumbe intengo yokungena egedini usiyabona ama-falls siqhele kakhulu, sikhuluma nge-$30 per individual. And imali enaleyo it's a significant portion of iholo lesisebenzi sikakhulumeni. So that means people have got no disposable income anymore. Yikho ama-numbers ayehlile and ayehle kakhulu.